Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Bona bungela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 2 Mpandula 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje phakathi kwabantu abazinkulungwane phose eziyisikhombisa 6559 asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe, abazinkulungwane ezedlula ezinhlanu 5241 babikwa sebesinde kulomkhuhlane.
Akula muntu ozasuswa lapha ahleli khona aresekle khona esebenza esenza into efaneleyo producer. Abantu abazasuswa endokumele vele besuswe yilabo esibabize ngokuthi ngama cellphone farmers. Umuntu ezihlalele edorobheni nxa esiya eplazini uhambe esiyawosa.
Umthetho wandaba we High Court useze wavumela umnumzana Jacob Ngarivume kanye lentatheli zindaba uHopo Chingono ithuba lokuhlawulela isibambiso sebayi.
Kodwa ke besingekho sizathu sokuthi baze babotshwe laba bantu ngoba into ababotshelwa yona ayizange yenzakale. Kwakuyinto okuphrayiza yenzakale, ayizange yenzakale. So 45 days umuntu ecela emalela, hayi lokhu-ke hayi akujabulise kakhulu.
Luqhubeka lusegudweni udaba lukahulumende othi abalimi abamhlophe abathathelwa amapulazi babo ngohlelo lokwaba kutsha umhlabathi balakho ukubabuyiselwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Phakathi kwabantu abazinkulungwane phose eziyisikhombisa 6559 asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe, abazinkulungwane ezedlula ezinhlanu 5241 babikwa sebesinde kulomkhuhlane. Leli gciwane selibulele abantu abedlula amakhulu amabili 203. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe bele gciwane leli sebesedlula isigidi 1.3 million. Labulala inkulungwane ezingamashumi edlula amathathu 30,075. Abekolejini le-John Hopkins University bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi phose amabili lasithupha 25.8 million abafunyenwe bele COVID-19 yabulala abantu phose izigidi 857,877. Umthetho wandaba we-High Court useze wavumela umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Transform Zimbabwe, umnumzana Jacob Ngarivume, ithuba lokuhlawulela inkulungwane ezingamashumi amahlanu zamadola eZimbabwe 50,000 Zimbabwean dollars yesibambiso sebail. Kwathi idale linye lavumela njalo intatheli zindaba elodumo uHopo Chingono ithuba lokuhlawulela inkulungwane ezilishumi zamadola eZimbabwe 10,000 Zimbabwean dollars yesibambiso. Umevis Kama usethulela lolu daba.
Ekwethulweni kwalesi sinqumo edabeni luka Ngarivume, uJustice Siyabona Musitu uthe umthetho wandaba kamantshi waphosisa ngokumncitsha ithuba lokuhlawula ibheli, kodwa ubekelwe imigoqo elukhuni egoqela ukuyazibika emapholiseni kathathu ngeviki enkambeni yeWaterfalls Police Station ayetshiya ugwalo lwakhe lokuhambisa ipassport emthetho wandaba, ukuhlala kukheli ayibhalisileyo kanye lokuthi angaze asebenzisa ikhasi lakhe lenkundleni yokuxhumana eTwitter ethi hashtag Jacob Ngarivume, njalo angaphazamisi ubufakazi luze lugqitshwe ukuthoniswa udaba lwakhe. Elinye lamagqwetha kaNgarivume umnumzana Moses Nkomo osebenzisana labeZimbabwe Lawyers for Human Rights uthi bamukele ngenjabulo isinqumo seHigh Court. Kodwa osakhulayo ophatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu laye uSteven Sibanda uthi besingekho isizathu sokube lokhu evalelwe uNgarivume.
Ngoba singakhayela ihistory yakhe uNgarivume ngaso umuntu esingathi ze flat risk kumbe njalo icala lakhe ade bemnike lona ubana waye insider singathi ngesilungisi public violence kumbe ungahlaliseki kahle elizweni. Bekungamenza angene ejele okwesikhathi eside kangaka. Ngesifungo singathi bayabezama ukuthi babulale ispirit yakhe kumbe babulale i-agenda yokubana abantu batshengisele eZimbabwe.
Intatheli zindaba elodumo uHopewell Chingono obotshwe isikhathi sinye langecala linye longarivume laye unikezwe ithuba lokuhlawulela isibambiso sebail senkulungwane ezilithumi zamadola eZimbabwe $10,000 esithi umthethwandaba kamantshi waphosisa ngokumncitsha lelo thuba ngoba sasingekho isizathu sokwenza njalo. Elinye lamagqwetha kaChingono umnumzana Doug Coltart utshele intatheli zindaba ukuba lanxa besamukele ngenjabulo lesi sinqumo imigoqo ayibekelweyo ilukhuni kakhulu. Imigoqo ayibekelweyo igoqela ukuthi aphe incwadi zomuzi wakhe ama-title deeds emthethwandaba ahlale kukheli ayibhalisayo ahambise incwadi yakhe yokuhambisa i-passport njalo angaze asebenzisa ikhasi lakhe lenkundleni yokuxhumana eye-Twitter loba ukusungula enye kanye lokuba angaze athumela ngitsho umbiko obalisa otshotshozela abantu ukuthi batshengisele langayiphi indlela luze lugqitshwe ukuthoniswa udaba lwakhe. Esinye njalo isakhamuzi emzini weSouthern umnumzana James Mthombeni uthi isinqumo esethulwe yi-High Court ekuthonisweni kwababili laba kuyinto ejabulisayo.
Kodwa ke besingekho isizathu sokuthi baze babotshwe laba bantu ngoba into ababotshelwa yona ayizange yenzakale. Kwakuyinto okuthiwe izayenzakala, ayizange yenzakale. So 45 days umuntu ecela emalela, hayi lokhu-ke hayi akusijabulisi kakhulu.
Ungarivume loChingono babotshwe ngamapholisa mhlaka 20 Ntulikazi 2020 besetheswa umlando wokutshotshozela uZulu ukuba atshengisele okulodlakela okuphazamisa ukuthula elizweni phansi komthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act. Abatshutshisi endabeni zababili laba batshele idale ukuba uChingono loNgarivume babetshotshozela abantu ukuba bavukele umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa kulokhu kutshengisela okwakubizwe ukuba kwenziwe mhlaka 31 Ntulikazi 2020. Ngakolunye udaba lokwenzakale emithethwandaba, umantshi uthe uzokwethula isinqumo kusasa ngolwesine kusicelo sokuthi avunyelwe ukuhlawulela isibambiso sebail umnumzana Job Sikhala, ummeli wezengeza West edale lephalamende engumsekeli kamgcini sihlalo we-MDC Alliance. Kuthi eMashingo amapholisa abikwa esesule amacala amabili abesetheswa ukansila kaWard 4 kumanisipala weMashingo umnumzana Godfrey Kurawone, isiphathamandla sohlangothini lwabasakhulayo ku-MDC Alliance ngemva kokuba abatshutshisi behluleke ukuletha abafakazi emacaleni akade ewetheswa wokubanga umsindo kanye lokweyisa umongameli welizwe. Elesithathu eselisele aletheswayo ngelokuthi wayephazamisa uhamba kwezimota watshisa amathaya ezimota mhlaka 31 Ntulikazi komunye umgwaqo eMashaba. Leli cala likhangelelwe ukuthoniswa kusasa ngolwesine emthethwandaba kamantshi eMashingo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Udaba lukahulumende othi abalimi abathathelwa amapulazi phansi kohlelo lokwaba kutsha umhlabathi kumele babhalele uhulumende nxa befuna ukuwabuyiselwa luqhubeke lusegudweni ephalamende lamhlanje. Ikhuluma kuleli dali umsekeli kamkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Thendai Biti ukusolile lokhu esithi le yindlela kahulumende yokuxotsha abantu abensundu abahlaliswa kutsha esebuyisela amapulazini ezandleni zabamhlophe. Ubithi uthi njalo udaba lokuthi uhulumende uzabhatala abalimi laba imali engange-$3.5 billion akukho emthethweni. Uthi ukuze lokhu kwenziwe uhulumende kumele apasise umthetho edalele ephalamende njalo aguqule lesisekelo sombuso welizwe kuyiwe kureferendum. Umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi yena uthi kuyamjabulisa ukubona ukuthi i-MDC isisekela udaba lokwabiwa komhlabathi kodwa ukulandule ukuthi uhulumende usebuyisela amapulazi ezandleni zabelungu. Sixoxe lo mgcini sihlalo we-MDC Alliance uNkosazana Thabita Khumalo.
Kuyasimangaza ukuthi namhlanje iZANU isisithi yona isifuna ukubisela umhlabathi ebalungwini beyibo amachumi amabili adluleyo abahlukuluza labo balungu babathathela amaplazi njalo futhi babe sithi bona bathatha lo mhlabathi befuna ukunika abantu abamnyama. Kanti namhlanje sokutshintsheni ukuthi sebesiyakhipha labo bantu abamnyama bathi babafake emaplazini sebebisela belungu. Njalo singakhangela kwakule sivumelane phakathi kwelizwe laseZimbabwe leBhilitani ukuthi uma sebethatha umhlabathi kwakuleleyo ukuthiwa yi-compensation for willing seller and willing buyer. Baphiwa izinkulungwane lezigidi zemali ukuthi benze lokhu abakwenzanga. So thina njengebandla sibona kuyikuhlukuluzwa kwabensundu iZANU PF esingakwaziyo ukuthi sebebahlukuluzelani bona beyibo ababapha umhlabathi.
Uziyambi Ziyambi uthi kuyamjabulisa ukubona lina njenge MDC Alliance selisekela uhlelo lokwabiwa komhlabathi ngoba uthi lalingavumelani lalo.
Lokho kutsho uziyambi kayisiyoqinisa. Ngesikhathi iZANU ithatha umhlabathi, thina njengebandla leMDC Alliance likhokhwe nababa u-advocate Nelson Jamisa, silogwalo esalubhalayo ngodaba lomhlabathi. Sasibanike izindlela abangathatha ngazo umhlabathi. Kodwa anti sonke siyazi ukuthi iZANU isiqoqodo ngontando kayiphikiswa. Engwaleni lezi engikhuluma ngazo, sasithe thina, uma uhulumende efuna ukuthatha umhlabathi, okumele akwenze ukuthi kabangene kulawo maplazi lawo afuna ukuwathatha, baxoxisane lomnikazi weplazi umlungu lowo. Bese kudingwa abantu abamnyama abavele bezintshantshi zokulima, bahlalise kulowo mplazi lalowo mlungu. Umlungu lo abafundise ukulima.
Unkosazana Tabitha Khumalo, umgcini sihlalo weMDC Alliance, uxoxa lentungameli Nkomo weStudio 7, ophinde njalo waxoxa lesiphathamandla seZANU PF uMnumzana Joseph Chuma.
Indaba leyi ukuthi kona uhulumende ufuna ubuyisela umhlabathi emakhiweni awumanga njalo. Into ekhona okumele kuzwisiseke ngabantu yikuthi uhulumende uthatha into le esuka esenzakeleni esenzakala ngabo late 1990 kusiya ku-2000 lapho abantu abangena khona emapulazini ngendlela esayibizwa ngokuthi yi-fast track eyayingela order njalo ingela zinto ezimiswe kuhle ubana iyenziwe ngendlela ebalulekileyo. Siyakhumbula ukubana abantu basebemile for almost 20 years after independence, into eyayilwelwe kwakulwele umhlabathi. Umhlabathi lo ongasabuyi, abantu baba lokucunuka bagcina bengena ngejambanja. Ngakho ke uzakhangela ubone ukuthi nakulaba abantu abangenayo emaplazini lawana, amanye amaplazi angenwayo yilawana aye under i-protection yama bilateral agreements, izivumelwano ezazenziwe ngamanye amazwe. So indawo ezinjalo izindawo somele zikhangele zona lezi zilungiswe. Uphinde ukhangele futhi ubana bakhona abanye abantu futhi abansundu njengathi abathathelwa amaplazi ngenxa yokuthi babengahambisani lombono ka-president wethu owadlulayo ubaba uMgabe. Ngingawunika nje example one ehlibuye engqondweni yami ekababa uJames Makhamba. Liyakhumbula ubana wasuke baleka lapha engazwanani lombuso kababa uMgabe, bamthathela iplazi lakhe. So abantu abanjalo amaplazi lawo sokufuze ubana abiselwe kumbe batholelwe kwenye indawo lapho abangahlaliswa khona labo benze ukulima.
Bengasuswa abantu abansundu lapho abahlaliswa khona, galiboni kuliphazamisa yini lokho njengeZANU PF?
Akula muntu ozasuswa lapha ahleli khona aresekle khona esebenza esenza into efaneleyo producer. Abantu abazasuswa endokumele vele besuswe yilabo esibabize ngokuthi ngama cellphone farmers. Umuntu ezihlalele edorobheni nxa esiya eplazini uhambe esiyawosa esiyazinathela esiyakholisa kulokuthi alime, labo vele abadeserve ukubana bebe ngapi emaplazini lawo. Labo abantu kumele besuswe.
UMnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla seZANU PF, ubexoxa lontungameli Nkomo weStudio 7. Abebandla eliphikisayo eleMthwakazi Republic Party sebelobele uMongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa omgcinisela njalo wenhlanganiso yomanyana wamazwe awezwekazi labensundu we-African Union becela ukubana bahlangane lequla azalithumela eZimbabwe kusikhatshana esilandelayo. Bethi balakho abafuna ukwaziwe yileli qula elizozama ukulungisisa inkinga ezibhekane leZimbabwe. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Abemthokazi Republic Party bathi bathethe ithuba lokulobela umongameli wele South Africa befuna ukuhlangana lequla azalithumela ukuze lazi isimo esibhekane labantu basemhlubulweni weMandebeleni ukuze lingaphindeli lingabonananga labo njengalokho okwenziwe liqula elithunywe ekuqaliseni kwenyanga edluleyo kancwabakazi eliphindele ekhaya libonene lomongameli emasoni mnangagwa kuphela. Umongameli wemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uchasisa ukuthi kungani labo befuna ukuhlangana lequla lebandla ele ANC.
Ebesikuveza encwadini yethu ukuthi indaba yaseZimbabwe kayisozilunge nxa umhlaba umbamazwe akhelane lathi ekhangelela phansi uhlupho lwemathebelele ntumbe ngitsho lemthwakazi okuyilo olukhoza kanye uhlupho lweZimbabwe. Kungakho ke nje njengemthwakazi Republic Party thina sithi hayi abakaqalisi nxa bengeke badinga thina ngapha njengemthwakazi Republic Party lamanye ama organizations akhona kwelika mthwakazi sinanzelela ukuthi ibandla leZANU PF ngesikhathi South Africa ingaka Choluzibuse lasebenza lebandla le-PAC bedirayila inkululeko ye-South Africa kathi ibandla le-ANC lihambisana lomkhonto wesizwe ngapha libamsane lezaphu lezipha basebenza ndawonye ukuze kukhitshwe uhulumende wabamhlophe kwele-South Africa. Ngokunjalo thina sithi kuluma akula ngisho lo yedwa omele indaba yesindebeleni kukhulunywe kuze kukhulunywe ngendaba zombhuqazwe owabulala abantu bakithi abayedlula 100,000 1983 kusiya ku-1987 okuyilo uhlupho olumqoka edabeni lweZimbabwe ngasikhangele iMatabeleland leMashonaland.
Olwela amalungelo oluntu umabhalane we-ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi ibandla le-MRP lithethe inyathela elihle ngokulobela umongameli wakwele South Africa.
Kuyinto enhle abayenzileyo ngoba uzathola ukuthi uma izinhlanganiso ezivela kulomhlubulo weMatabeleland zingasazange zabhalela ama envoys la ngabuya aphelele sozibe. So mbona ngazathi inhlanganiso zangabhala zozibhalile kuba yinto enhle ngoba kubanika ithuba lokuthi labe present i-case yabo ngoba ungakhangela kugcina sokuphuma i-narrative yesozibe kungasaphumiya ngapha wayilista abantu ngapha la kohlukunyezwe kakhulu. Ungakhangela i-kidnapping eyenzakeleyo umntozi wakhamva wakho wakhitshiswa ikhoti ukhitshwe ngapha. So yonke nale into kuyakuqakathela ukuthi abantu bangapha labo bezikhulumele ngoba umlomo.
EZimbabwe umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa usuthe wasolwa kabanzi ngumhlaba jikelele ngoba kunabantu abahlukuluzwa ngendlela ezehlukeneyo kusephulwa ilungelo loluntu okudale ukuba ele South Africa lingenele kwaba lequla lakuqala elize eZimbabwe labuyela lingahlangananga lenhlangano ezilwela amalungelo oluntu kanye lamabandla aphikisayo. Ensukwini ezimbalwa ezilandelayo kulelinye njalo iqula elikhangelelwe ukuza eZimbabwe lizohlangana lohulumende lenhlanganiso ezehlukeneyo lapho ibandla le-MRP eselicele ukuba nalo lifuna ukuhlangana lalo ukuze batsho okuhlupha umthwakazi ngoba imvama yikuba lokhe kwaba lamaqula aza kuleli abatholi muntu obamelayo. Kodwa ke umongameli Mnangagwa labebandla lakhe eleZANU PF bahlala besima ngelokuthi akula kwephulwa kwelungelo loluntu eZimbabwe njalo akula okuhluphayo. Yena uthi njalo inkinga enkulu esibhidlize umnotho weZimbabwe izijeso zomnotho ezafakelwa ilizwe ngamazwe angentshonalanga agoqela eleMelika, iBhilithani lamanye. Ngimele iStudio 7 yobulawayo nginguAnastasia Ndlovu.
Live talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela umonakalo osudalwe uqhamuka kwe-COVID-19. Abalwa impi yenkululeko bekuviyole butho eleZipra elaliphansi webandla lezapho bathi ngeke basaqhubeka begoqa izandla besekela uhulumende weZANU PF ebhidliza inkululeko abayilwela nzima. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Zikhuluma leStudio 7 eJohannesburg inkokheli zeviyo leZipra kwele South Africa zikubeke kwacaca ukuthi kazihleli ukugenqula uhulumende kodwa sizathatha amanyathelo okuvikela inkululeko yelizwe esibhidlizwa ngukhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF. Umgcinihlalo wenhlanganiso yezipra kweleSouth Africa umnumzana Gideon Ngwenya uthi kwephulwa kwamalungelo luntu lokuchaphazwa kwezomnotho yizinto okungeke zisavunyelwa ziqhubeka.
Ilizwe lakithi liyalinywa, kuyafuywa, kwenziwa yonke into. Abantu abafanele balirane lelo lizwe ngamasela. We as Zipra will never allow that. We will never ever allow that. We fought for that country.
Obona ngokuqoqo kwenhlelo zalinhlanganiso umnumzana Sibangane Ndebele uxwayisa uhulumende ukuthi ekele ukuthunuka abantu bemandebeleni esebenzisa linhlanganiso ezibiza Matebele Land Collective.
Sithi lo ukuthi kuye kugutshwa amangcwaba kuthiwa kungcwatshwa kugutsha abantu kungakakhulunywa lokho nabantu abayibona abahlukunyezwayo. Sithi umhlaba wonke jikelele labantu beZimbabwe bangakuvumi, sisafuna ukuthi sithole iqiniso kuqala.
Obona ngokwethulwa kwembiko kuvioleli lezipra kweleSouth Africa umnumzana Petros Dewa uthi indlela kwephulwa ngayo amalungelo oluntu kuleliyalizwe yeyisa kakhulu ukuzinikela abakwenzayo lempilo zalabo abasala empini yenkululeko.
Sithi iZimbabwe ayiphindele back to basics to respect the rule of law. Everything is ZANU-PF. It can't be. That's why they've detained Hopewell Chinono. What country is that?
Umongameli Emmerson Mnangagwa sekukanenge sithi ngamanga luhlaza ukuthi kulokwephulwa kwamalungelo abantu elizweni. Le into esanda kugcizelelwa isiphathamandla sebandla lakhe umnumzana Obed Mpofu yena othi ukwethekelela kwequla lebandla le-African National Congress eZimbabwe kuzaveza sobala amanga alabo abathi kulohlupho elizweni. Ministry of 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu-Benedict Nhlapho.
Kulowesilisa lomkakhe akade sebekhulile abahlala esigabeni seMpandeni ePlumtree ababulawe ngesihluku izolo ebusuku ngabantu abacatshengelwa ukubana izigebengu. Umleya obele minyaka yokuzalwa engamashumi ayisithiyagalombili lantathu 83 lo nkosikazi wakhe uMargaret Nleya obele minyaka engamashumi ayisikhombisa lasithiyagalombili 78 babika bengenelwe ngabantu bababulala njalo babagamula izidumbu zabo basebe bachisela endlini. Embikweni awethule enkundleni yeTwitter amapolisa athi ababili laba bachiselwe endlini ngebhomba lepetulo. Athi njalo abenze isigalesi bangenele uNleya lomkakhe besithi bafuna imali ngemva kokuba bethengise inkomo eziyisikhombisa kusikhatshana esedluleyo. UNleya lomkakhe ngababalisi asebathatha ipentsheni njalo babikwa bebethandwa kakhulu kulomango ngoba bebencedisa abantu abaswelayo ikakhulu ngemali zokubhadalela abantu babo esikolo. Inkundla yesayithi ibike ukuba omunye wabantu babo uthe abakabikwazi ukuba kuyini okwenzakeleyo kahle kahle ngoba amapolisa esaphenya. Umdlali weqembu lesizwe uHarlington Shereni uthi iqembu lamaWarriors lingaphumelela ukuyadlala emidlalweni yezizwe zomhlaba nxa lingathola ithuba lokuba lenze amalungiselelo apheleleyo. Yintethele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UShereni uthi indlela okuphutshwa ngayo amalungiselelo nxa iqembu lesizwe lizadlala yikho ukudala umehluko omkhulu phakathi kokuphumelela kanye lokungaphumeleli.
Ndinofunga ukuthi abatambi bethu bakanyazophiwa umkhana okakwana.
Ngokubona kwami nxa abadlali bethu bengaphiwa isikhathi eseneleyo sokulungiselela bethole konke abakudingayo bengaphumelela. Okuhluphayo elizweni lethu ukuba senza izinto zethu isikhathi singasekho okuthi kusuka kube nzima ukuba siqhube amalungiselelo akhona ngemfanelo.
Iqembu leZimbabwe likusibaya sikaGroup G kumkhankaso wokudinga amazwe aza kuyadlala kwimidlalo yezizwe zomhlaba ezaqhutshelwa elizweni laseQatar ngomnyaka ka-2022. Amanye amaqembu akusibaya sikaGroup G ngabalisa eleGhana, eleSouth Africa kanye lele-Ethiopia. Umkhankaso wezizwe zomhlaba bekumele uqale ngenyanga kaMfumfu kodwa usukhangelelwe ukuqala ngenyanga kaNkwenkwezi ngomnyaka ozayo ngemva kokuba idluliselwe phambili kusesatshelwa umkhuhlane we-COVID-19. Umncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyadlala kwimidlalo yokudinga intshanju zezwekazi lase-Africa Afrika ukhangelele ukuqhubekela phambili ngenyanga kaLwezi, njalo iqembu lama-Warriors lizadibana lele Algeria. USherene uthi lakho kumncintiswano we-AFCON indlela iqembu lesizwe elizalungiselela ngayo yiyo ezadala umehluko.
Kanosinogadzelela ndifunga ukuthi nokwanisa kukoha ezvinogutsa saka
nxa ungalungiselelanga ngemfanelo awungeke uthole impumela enhle. Akukhathalekile ukuba sidlala le-Algeria kumbe sidlala leBotswana kumbe iZambia, kodwa oqakathekileyo ikuba senze amalungiselelo ngemfanelo, ngoba abadlali silabo abadlala kuhle emazweni aphetsheya abangasiphathisa ukuba sinqobe.
Ngemva kwemidlalo emibili kusibaya sikaGroup H, iqembu leZimbabwe lihlezi endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo lile miklomelo emine, kusithi iqembu le-Algeria yilo elihlezi phezu kwengalane lile miklomelo yesithupha. Imidlalo yenguqu elizweni imiswe umqeqetshi womutsha weqembu lama-Warriors uZdravko Lukarusic engakatholi ithuba elokuba ebukele abadlali abadlala besekhaya, okokuthi akungeke umangalise nxa iqembu leli lingabunjwa ngabadlali abadlala phandle kuphela, njengoba kwele Zimbabwe amaqembu elokhu engakavu
okwamanje. Wothi sike sizwe udaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Inyanga edluleyo ibingeyokunanza iminyaka eyisikhombisa kwaba lesihlakalo sokuhlaselwa komuzi weGauta kwele Syria ngezikhali ezilitshefu zama-chemical weapons. Mhlaka 21 Ncwabakazi 2013, uhulumende kaBashar al-Assad wafafaza umoya wegas emizini yedolobho leDamascus, khumbula ukubulawa okwayenziwa abantu abaseSyria ngamasotsha kahulumende kaBashar al-Assad, lapho okwabulawa abantu abayinkulungwane lamakhulu amane 1400, iningi labo kungabantwana, kusetshenziswa umuthi ohitshayo owesarin njengendlela yokukhumbula impilo zabantu abalahlekelwa ngumphefumulo ngalesi sikhathi. ELeMelika selifake abantu abayisithupha, 6 abasekela uhulumende ka-Assad abakubutho labamncedisa ngemali kuluhlu lwezijeziso. Omunye walabo obekwe kuloluhlu nguYasar Ibrahim, kusetshenziswa isiqondiso ese-Executive Order 13894. U-Ibrahim ufakwe kuluhlu lwesijeziso ngenxa yomsebenzi wakhe wokuphazamisa ubudlelwano obukhona phakathi kwele Syria lamanye amazwe. U-Ibrahim usebenzise inkohlakalo ukuthuthukisa u-Assad ngesikhathi sinye izalwane ze-Syria ziphela ukufa zibulawa yikuswela ukudla lemithi yokuzelapha. ELeMelika lilandela isiqondiso sinye se-Executive Order 13894, lifake inkokheli embalwa yebutho lakwele Syria phansi kwezijeziso ngokuphatheka kwabo ekuphambaniseni imizamo yokukhumisana umlotha lumiswe udlakela olwenzakala kulowo mhlubulo. Phansi kweziqondiso zebutho ezeMelika ze-National Defense Forces, umkhokheli webutho uFadil Seik esigabeni sesine se-42nd Brigade kufakwe uBrigadier General Gates Dala. Kuziqondiso zeMelika ze-Tiger Forces kuphinde kwafakwa umkhokheli weviyo le-Haider uSamer Ismail. Inkokheli yebutho leyi yiyo ekhona manje iqondisa izihlakalo zokubulawa kwabantwana kwele Syria emizini ehlala abantu enjengeGauta, kusetshenziswa amabhomba lezikhali ezilitshefu, utsho unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Mike Pompeo. USecretary of State Pompeo uphinde wathi inkokheli yebutho le isihle yabhidliza izifungo zokungena kubutho sokuvikela lokulondoloza impi yezalwane zelizwe. Kusukela ngoNhlangula 2020 kusiyafika ilanga lanamuhla, ELeMelika selifake abantu abedlula amachumi amahlanu lanhlanu 55 kuluhlu lwezijeziso, ngoba kuyibo abaqoqa izehlakalo zocuku oluqondiswe ebantwini makhaza ngu-Assad zokuncindezela abantu ba. Ebhala enkundleni yokuxhumana e-Twitter, uSecretary of State Pompeo uthe izijeziso lezi ezintsha zifakwe njengesikhumbuzo sokubulawa mahlayana ngocuku kwabantu beGauta eminyakeni eyisikhombisa edluleyo. Uphinde wathi ngasisoze sime ukuqhubekela phambili sifuqa ukuthi kube lokuthula kwele Syria, njalo bonke abadala macala wokuhlukumeza lokubulala abantu abangela cala bathonisiswe lawo macala.
Lolo ke bekuludaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Singeke ehlukani isihluko njengoba isikhathi sethu sesingasavumi, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. umthetho ndaba we High Court useze wavumela umnumzana Jacob Ngarivume nganye lentatheli zindaba uKhopho Chingono ithuba lokuhlawulela isibambiso sepayi. Oliver Lelisayo ngupraxitus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.